thina njengebandla le-National People's Party kuliqiniso sibili ngiyagcizelela khonokho elikuzwayo kwenzakele lamuhla eHarare ibandla lethu NPP le-NDCT kusayinele nokuba i-memorandum of understanding okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana sindawonye lokuthi sizasebenzisana njani kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili
sike senza ukubana bakhona abanye ebandleni kade bengafuni ukuthi libambane lo mnumzana Tswangirai kugcine kuhamba njani la
asiselabo labo thina njenge-National People's Party kusegcekeni sakuvumelana ukuthi sonkusebenzisana lamanye amabandla ikakhulu i-MDCT ekhokelwa nguTswangirai ababekuphikisa lokho baphuma saqedelana labo khathesi sonke simoya munye ukuthi ikize into le isebenzele kuhle ngo-2018 izano iphume embusweni amabandla aphikisayo kumele asebenzelane wonke endawonye nathi njenge-National People's Party sinjalo sivumelana lakho lokho asisela muntu ongathi uya kuphikisa lokho
manje njengoba ukhetho solusondele imikhankaso yamarali liyaqalisa nini njalo iCongress yona iyayenziwa nini
iCongress yethu ikhona eHarare mhlaka 28 kuyona linyanga abalandeli be-National People's Party lize lonke sebetsheliwe ilandela ama-structure ethu sisuka kuCongress iphela iqeda eHarare yeke sibumbile icuku lethu laqina lenela sesisuka lapho sesisoka siqine sesiyakhankasa akusekho okunye esibumeleleyo ukhetho selwayenziwa amaprovinsi akhetha ubukhokheli bawo wonke sokukhona sokusele ukuthi kucongress mhlaka 28 njengoba ngitshile emalangeni amalutshwane sisuka kulanga lamuhla sesisuka kucongress sokusiya sadalala sibili sesisebenza.